lokhu kuyatshengisa ukuthi umkhuhlane ungabona usuthatha labantu abaphezulu khona ngalabanje laphandle lapha konke ungakhethi uyabe usukhona indawo yonke lapha esiphuma khona lapha ngesikhathi sekhefu lapho umkhuhlane osuke wazalela khona lapha abantu sokuvulwa amabhoda abantu sebengena nje phakathi kwelizwe abanye bephuma abanye njalo kunjalo kungena abantu abalemkhuhlane labanye abalabomkhuhlane ngoba abantu kade befaker ama COVID certificates bebesenza lokwana komkokotela lo muntu lomkhuhlane ubebhadale nikwa yonke indawo ngapha emazweni la kade kwenza khonoko yiko kuze kwabangela kakhulu umkhuhlane lo uzalela lesilokudana kakhulu ukuthi umumo lo awumanga kuhle kwakathesi.
Bakhona abathi ukubhubha buthumuthumu kwabantu lokhu kuveza sobala ukuthi umumo kawumanga kuhle ezibhedlela. Ungathini ngalokho?
Ngabantu abalahlekileyo labo inkomo i-corona kayila sibhedlela ma i-corona kayila sibhedlela ngithanda ukuthi ngitsho njalo i-corona ayila sibhedlela isibhedlela se-corona ngumuzi womuntu lapha ahlala khona yena isibhedlela sakhe ngoba khangela kade sinkomo abantu abanenye ukuthi abarecovery ama-recoveries analawo ama 90 something percent abantu bonke abasilayo bangapi basemakhaya abo awula muntu osilayo esibhedlela abantu bonke basemakhaya umuthi inkomo akula muntu okwelapha i-corona so singakhulumi ngesibhedlela kungala muntu okwelapha i-corona ngabe kuthiwa kulo muntu okwelapha i-corona ngabe sikhuluma ngesibhedlela isibhedlela ye siyakhuluma ngesibhedlela ngeminye imikhuhlane leyi ukuthi uyabe sokuvambile nqanye la unqawule i-corona ngoba i-corona yona kayelapheki inkomo iqiniso lelo likhona i-corona kulendlela yokufinyeza ulaka lwayo nxa isingeni lemzimbeni womuntu ukuthi ingakulimazi kuphela kuthundubeza khonoko kodwa ke i-corona kayila muntu okwelapha so isibhedlela sizitshiyeni phandle izibhedlela izibhedlela umuzo omunye lomunye lapha ahlala khona yizisibhedlela ngoba umunye lomunye umele azigcine endaweni yakhe lapha ahlala khona azivikele sendaweni yakhe lapha ahlala khona yiyo kuphela umuthi we-corona ngoba imuthi we-corona yikuvikela